sidinga ukhangelisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinqalo zonke siseqima ifule enzima kukho konke lokhu ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubabuchaba kukho konke lokhu xa lingambonanga kusho ukuthi lawe uwedwa meluzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uchabango abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu engabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa lesitshayo lesiphinde siyezibhedlela saqhubeka lokhu kunjani engekho usengeza lokho esihamba sithi chamisa soke sithi chamisa lakhathesi
kolide nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu izivuka mpunzana nje lokho
indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale beyi-CCC thina sizimele thina hamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani okwento kwakubona sokuhamba nganxele kanjalo thina okwethu esikwaziyo yikuthi khona simelele ukuthi sibonela kuyazala nkomono kuyaphetha ngani
mamlotshi waphela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu ungakukhangela ukuthi ama-reco zakhona athagethe abantu abanjani ubone nangyani umthuli ncube laphana e-Cowdrey Park uye bulawa south nangyani umodi uye emavuku ngale tafara nangyani usport sakuphwanya kutsho ukuthi abamele ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-back door ngabantu abavele beyizanu and izanu isiku-achivi lokuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesethule sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhu mbani ongabe nguye oyenza lokhu mbani ukuthi sisikhangelisisa sisithi ngqo ukuthi sithi nansiyana isitha izana
khonapho-ke golide kuthiwa isitha yini kanye
angazi ukuthi nabakuthatha kabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibabhedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke yazi into le isivamile ukuthi bona nxa kungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzanu bebethi zanu bebesithembile okusenze lokhu usengezo lowo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenzela evele from kudala kalesokule mpikisa engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikisha bebonke so namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani bathe sitho umakhuphe ngumuntu ezala uphevu ujob sigala laye wathe sephuma efomi mpc 99 bathi ujob sigala sengumuntu ezala uphevu umithe wathe ephuma efoma i-PDP wathi ubithi laye sengumuntu ezala uphevu so into zonke vele zilonke ezikungahambelani naloko abakufunayo bona sebefake izala uphevu phakathi angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesinye isikhathi abantu noma lilonke alibone okufananayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usomele ukuthi umkani uthi hayi ukuthi uthavele na asengumfazi wami wena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xasa ulabhela abantu
mamlotho nanko-ke khonapho
ungaboni ngaso linye babuduba sonke emangalisayo it happens kuyenzakala njengobe sitho ugolide ukuthi ku-relationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakodube ubusivuka sasuthi hayi wena usungowakwendlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu usengowakwendlovu angithi so mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyukuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenze nzima kangaka izanu isaphesa amafuthi wena ufuna ukusabuvetha okufunwa ngabantu lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabe ungumuntu wethu njani sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources sisebenza an even political playground sithi sisebenze kangaka kusasa wakhona umuntu akabe ngitsho lesibunywane ephalamente uvukona ukuthi hayi sesimrecola kuyinto embi kuyaba-affektha abantu ispeshali abantu abangomama abangene nzima besebenze nzima abantu abakho bethi congratulations mama kusasa omunye evuka ethi hayi lo sengim chipe parliament. Aku so buntu wabenzuwe. Nakate bungu buntu. Ukeza kuluma kushukuta hai. Nalezi zi zato sengu kipa.
Eh, kiba kama kuchari kwa lapo kulit.
Kina hizi kusha yudu na kama tete la nevota. Inke yawa yonge afunu genze. Kota pena asifagi pagati. Kama buza ni buza yonge liyaba ibuza na ayo. Linga fagi imiso ele zanupe pagati. Kupele hino jengi iso. Mamlocha imbuza emkoka sivili. Omena kame babuza na ayo. Utaba ngulesevi na ematuka. Kutika ni mdote lapa so kutene. Kati wae lapa singe zanga logu. Wae singe zanga logu. Venga bonisa na kuse. Baza chori zimpende logo na hale hundu. Mtenge kivo.
I'm a baba, and 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 I'm